Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zulugandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 13 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanzi seziphelile emfuleni uZambezi osekuthiye inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Isimanga yikuthi inhlanzi zaqala ukusilela ngemva kohlelo lwezikebhe zokuzigola olwasungulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Nathi lokho esivakatshele lundoda wabuya wazochiya amabhota amarigi akhe lawana okuthiwa izinduna zibambe amatemba. Amatemba kasabonakali, inhlanzi asabonakali. Lezi nduna zona lezo lokhu zitholile amarigi wona lawo, angikholi ukuthi ukhona oyedwa ongathi ngitholile lokho ukuthi ngiziphilise.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kufanele ubukhosi bakumthwakazi buvuselelwe.
Ngalokho siyabonga laba abantu abahambe bayawuthi gwaqa emhlahlandlela benza imicimbi yonke yokukhumbula inkosi yohlanga umzilikazi. Sithi thina abantu beZimbabwe kabadonse bakhulume njengesizwe sinye.
Ibandla le-CCC lithi limangaliswa ngesiphangiphangi sikahulumende esokuqhuba ukhetho lwe-by-election e-Insiza okusanda bhubha obesiphethe lesi sihlalo.
Isimasimasinya sonke lesi abasenzayo basenzelani kujahweni lo babo Maphosa lo bengukhansela lanxa bengukhansela we-ZANU-PF sonke sesengugodlwayo besisakhala.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanzi zibikwa seziphelile emfuleni uZambezi osekushiye inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Isimanga ukuthi inhlanzi zaqala ukusilela ngemva kohlelo lwezikebhe zokugola olwasungulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezakhamizi zeBinga liphila ngokugola inhlanzi lizithengisa. Sixoxe lomela lesi sigaba edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Nkosibanda ongwebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Inhlanzi yiwo umkhonomi wethu oyenza ukuthi khona abantu bephile kuhle. Kodwa engikubone amaviki amathathu adlulayo kusizana namhlanje yikuthi akusela nhlanzi. Akula matemba, akula nhlanzi ezikulu amaprim awathathola kahle. Abantu badanile bahangenile emanzini baphuma bengela lutho. Isikhathi esine kujwayelekile ukuthi nxa abamatemba bephuma kumbe bona benhlanzi nje abagoli benhlanzi bephuma emanzini sokuyisikhathi full moon. Kujwayelekile ukuthi kubonakale abantu bethokoza phakathina kwesigaba besiba lemali zabo ngoba babesebenzile bathengisa. Kodwa engikubone iviki le ephelileyo kunzima, osomabhizimusi bamatemba kabala lutho, osomabhizimusi abezinhlanzi kabala lutho. Now lokho sokusitsho ukuthi lalaba abanye abamanye amabhizimusi ababele ezitolo bethengisa lokhu lalokhuyana ngoba amakhastoma abo yibona labana abathengisa inhlanzi. Baningi abantu abaphila ngenhlanzi ezincane kumbe ezinkulu eBinga. Now lokho sokusitsho ukuthi akula oyaphila ngoba abalemali leyo mali kabayitholanga umbe isosiye economy yethu leyo mali kayitholakalanga. Now abantu bazibuza Gande bazibuza abantu ukuthi imbangela kungabe kuyini. Kodwa into esinazelayo ukuthi kungani ubaba uMnangagwa ungani kule problem angabe elayo ngoba yonke into ayibambayo ungani ayiphumeleli kuhle. Sibonile abadlali benguqu abadlala phecheya kwelizwe ababili ababuyileyo bazohlangana laye elundoda lokhu behlangane laye ama careers abo kasazange alunga lanamhlanje. Lathi lokho esivakatshele lundoda wabuya wazochiya amabhoti amarigi akhe lawa nokuthiwa izinduna zibambe amatemba. Amatemba akasabonakali, inhlanzi akasabonakali. Lezi nduna zona lezo lokhu zitholile amarigi ona lawo angikholi ukuthi ukhona oyedwa ngathi ngitholile lokho ukuthi ngiziphilise. So angikwazi ukuthi imbangela ikuyini kodwa ukudana endilakho ukuthi ubuyanga ukulamba sokuzakwanda ngaphakathina kwebhinga okokuthi sendokwesaba ukuthi khona kuyakuba lendlala engazakibonakale ngenxa yalokho okwenzakala.
Manje njengoba sisazi ukuba abantu abaningi khona lapho ebhinga baphila ngazo inhlanzi lezi, kuhamba njani nxa inhlanzi zingasekho?
Sesiphakathina kobunzima obukhulu Chris, ukuswelakala kwezinhlanzi lezi sokusitsho ukuthi khona sokufuza ukuthi laba abancedisayo sokufuza ukuthi behlale belindile, sokufuza ukuthi besitokhe ukudla okuningi ngoba indlala ukulamba lobuyanga sobuyakwanda ebhinga especially kusukusela khathesi kuze kuyefika isikhathi sokuthi nxa izulu lithe lana bese sithola ke lapho esiyabe sokutholile emasimini. Kodwa okwakhathesi ngendlela emanzini esokuwome ngayo mbona ngani ukulamba lobuyanga kuzakwanda, sokufuza ukuthi abancedisayo behlale bengabalungeleyo ukuthi bencedise. Yikho engikubonayo in the short term okungenzakala, kodwa in the long term phose sokufuze sikwenze ukuthi sibonisane ukuthi amanzi ethu lawana singawasebenzisa njani njengoba inhlanzi zingasabuyi ngoba vele besiphila ngenhlanzi kusukusela kudala ilekhi le iCaribbean ingakakhiwa.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba seBhinga North edale lePhalamende engwebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kufanele usuku lokunanza owayeyinkosi yamaNdebele uMzilikazi luhlonitshwe yilizwe lonke lube yi-national holiday njalo ubukhosi bakumthwakazi buvuselelwe. Abalwela ilungelo loluntu, abantu makhaza kanye labezombusazwe sebegcizelele eminyakeni edluleyo ukuthi ngempela kufanele inyathelo leli lithathwe. Kuqhutshwa umcimbi ngomgqibelo kobulawayo wokunanza inkosi uMzilikazi lapho abantu abakade bethe gwaqa bevunule okwesintu besina njalo besidla bejabula bendawonye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi akusoze kube le nkosi ngoba eZimbabwe yiRepublic, ngakho kungaba lenduna kuphela. Kodwa isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi ngesiko lesiNdebele induna zisebenza ndawonye lenkosi, ngakho kufanele uhulumende ananze amasiko ehlukeneyo okuyikho okumunyethwe lugwalo lwesisekelo sombuso.
Ibandla labantu i-Citizen Coalition for Change sihlanganela lemuli yeZimbabwe jikelele ukudumisa ilanga likaMzilikazi uNgwalongwalo kaMashobala inkosi yohlanga eyakhotha mamhlaka 11 September. Yikho ke ilanga leli thina sicela ukuthi libe kukhalenda yeZimbabwe abantu bathi kwaqa. Sithi nje usiko lwenza isizwe siqine sibambane. Ngalokho sibona ngani abantu beZimbabwe kakhulu abesiNdebeleni kabakholisi amalungelo abo osiko lwabo. Ipreamble kungathi incwadi yokuqala kuconstitution isiqokoqela siyafunga sithi abantu bazalandela amasiko abo njengoba amasiko ayimvelo njalo ayinsika. Iconstitution yeZimbabwe chapter 15 la ikhuluma ngezinduna ezomdabu, kodwa phela uma kungalankosi akuphelelanga. Sibona namhlanje eBritain bakhalela indlovukazi ethi ngu-queen silamakhosi. Yikho ke sibona ngani iZimbabwe government iyancindezela abantu abafuna ukufeza usiko lwabo. Yikho ngalokho thina sikhuthaza uhulumende weZANU-PF ukuthi kananzi amasiko abantu njengoba kubhaliwe ku preamble ye constitution la ku chapter 15 ye constitution ye Zimbabwe eta abantu bafanele ukuthi bakholise nje bavunyelwe ukwenza amasiko abo kwenzela ukuthi isizwe sabo siqine. Ngalokho siyabonga laba abantu abahambe bayawuthi gwaqa emhlahlandlela benza imicimbi yonke yokukhumbula inkosi yohlanga umzilikazi. Sithi thina abantu beZimbabwe kabadonse bakhulume njengesizwe sinye, hathi kucindezela sibona ngani amakhosi esindebeleni kushoze kusiya kulobhengula abhidlizwa ngamakhiwa nguRhodes. Yikho ke sesibona ukuthi uhulumende kanu osi njengoba ayenjalo. Sizwile ubaba uMnangagwa ethi ezinye izindune zakhuthwa ngamakhiwa zizabiselwa. Ngalokho ke lathi sithi amakhosi amakhumalo esindebeleni akamthwakazi kabafakwe bahle bagcwalise usiko lesintu. E-South Africa kulamakhosi, e-Britain, United Kingdom kulo Queen, kathesi kulo Charles III umtaka Queen. Amazwe amaningi alamakhosi esenzela ukuthi usiko lwabo lo lemhlobo yabo lo lenkulumo zabo esingathi indini indimi zabo zibe zigcinwe njengoba zinjalo. Ngalokho mahlabe zulu sithi kalale ngokuthula okangwalonga lo majobana inkosi yohlanga eyadabulisizwe. Siyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Mnumzana Felix Magalela Mafasmanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, obexoxa ecingweni ekwabulawayo. Ivandla le-CCC lithi limangaliswa ngesiphangiphangi sikahulumende esokuqhuba ukhetho lwe-by-election e-insiza okusanda kubhubha obesiphethe lesisihlalo. Lolu khetho luzenziwa ngenyanga ezayo kanye kanye lolwe matobo. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyasimangalisa kakhulu ukuba isiphangiphangi isimasimasinya sonke lesi abasenzayo basenzelani kujahweni lo baba uMaphosa lo bengukhansela lanxa bengukhansela wezanpiyo sonke sesengigodla besisakhala ukuthi silahlekile indoda, kodwa izanpiyo lezekhi sebethu basitshengisele ukuba bafunde masinya masinya bavale ichapter kaMaphosa baqhubeke ngempilo esiya phambili. Angazi kumbe iqhinga lokuzama ukusijuma becabanga ukuthi kasikazimisele ekhethweni kumbe kuseseyibuhlungu bokuba ngendlela esibadle ngayo ngendlela esibenze ngayo ubulilima. Ngithemba bona yebo abakwaziyo ukuba isiphangiphangi sonke lethi basenzelani, ngoba abantu bakogodla bebesakhala besakhalela ukulahlekelwa ngubaba uMaphosa. Kodwa hayi, into engingayitsho yikuthi thina njengebandla le-CCC lapha kogodlwayo lapha eMathebeleland South, hayi, sizilungiselele. Akubuye kubuyayo, ivele ivangeli le-CCC livangeli elithunyelwa kakhulu kuward 4, livangeli elithunyelwa kakhulu kogodlwayo. Abantu into nje abayithakazelelayo. Asilesabi ukhetho, sizimisele njalo le candidate sileqiniso ukuba sizathola i-candidate efaneleyo, i-candidate eyasuka ebantwini bakaward 4. Yibo abaza kusho njengabahlali bakaward 4 ukuba bafuna ubani abamele. I-nomination code iza kuthi siyafika mhlaka 31 September. Sizabe silomama kumbe silobaba ozabe ekhethwe ngabantu esikhangelele kuba mhlaka 22 October uzasiwinela iward 4 ibe iward ye-CCC.
Khona ukuthi kuze kube lesikhala sona lesi esincintiswayo kuhambe njani?
Msakazi, i-vacancy kumbe isikhexe lesi esibe khona kuward 4 sivele ngemvana kokutshona kukababa obengukhansela ubaba uLawrence Maphosa. Ubaba Maphosa ulensukwana nje ezilutshwana kakhulu etshonile. Ngeqiniso uhlanganise iviki lamuhla kumbizolo etshonile. Njoba ngishilo phambilini ukuba kuvele lesintwini kungani kuyazila. Ukuba umuntu otshonileyo esakhalelwa ngale ndlela libe selitshengisa ukuba ayasefuna ukuthatha isikhundla kade sibambile lisidlulisele phambili masinya kangaka kutshengise mhlawumbe ukuthi akahlonitshwanga ngendlela kade kufanele ahlonishwe ngayo. Kodwa anyway, lokhu yinto eyenziwe yiZANU PF leZiki. Thina njenge-CCC osokufanele sikwenze ukuba siziqoqe kahle, silungise yonke into ofuze siyilungise ukuze silungele ukuba sitake over uward 4 simuyini abe iward econtrola i-CCC.
Lo-ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Kenya lapho okugcotshwa khona umongameli omutsha umnumzana William Ruto. Leli phephandaba lithi kuza kuba kule nkokheli yamanye amazwe edlula amachumi amabili. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kuleziphathamandla zikahulumende ezathumela isicelo sokuya emhlanganweni we-United Nations ngudlu. Ukuya emhlanganweni lo kunikeza iziphathamandla zikahulumende ithuba lokuthola imali eningi kakhulu eziyiphiwa ngokuya emhlanganweni lo oqale lamhlanje eNew York khonapha kwele Melika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kusifi sezinti njani ngapho sifi sezini. Hayi ukhuluma ngomprinsi ophuma engolathi ngompofu ngaleguswini. Hayi sinethanda uyokwama umbono ngala amajaha ayimthokazi. Hayi abantu bengazihluphi ngabo kakhulu ngoba vele bona sebekhanyile lapho abami khona. Ngoba la majaha londlame siphathele londlame okuzayo siyayethusa abantu lapho esindebeleni kakhulu. Abantu befuna ukuyithema but abantu abaningi sebebile modlame lolu abalalo abantu abangafuni ukuboniswa ngoba nisa suthethisiwe simdlule shona. Hayi ngithokaze ehlulekile osokuyenza abantu bengayithembi beqabanga ukuthi ngezana. Hayi thina uzilama zilufuni emandebeleni ngithokaze kayiningi into yayo leyo sigugrawunda siyifuni sikhathile ngayo abanzi into zabo lezokulwa lezi ukulwa sikufuni bantu bemthokazi bengiphana abantu bezimbabwe nesicele.
Ye Studio 7, Studio 7 linjani basakazi? Linjani basakazi Yeso Christ Gandhi, uTungameli Nkomo, lo mama lo mucho kena kumede side, hayi siyamamukela umama mpeli. Sithi libambe injalo ku Studio 7. Uyazi namhla zathanda ukuphawula kancane nje ngesisisile mthwakazi. Uyazi ukuthi mina ngimthwakazi impela ngiyathanda mthwakazi Republic Party. Kakhulu ngile card ngiyathela every month ngiyithanda. Kodwa isicelo sami nasi next year njengoba sivota umqondisi kumele ukuthi atshele abalandeli bakhe ukuthi abavotele iPresident Chamisa sesithi ke ama councillors ama MP kube kwamthwakazi konke sikhiphe iZANU PF out lapha ke sesimela kumele ukuthi sitshane namaqiniso bantu sitshane namaqiniso singajoni sifihlana neqiniso into esizangasayifunyiyo lapha iZANU PF out kodwa umthwakazi vele siyawufuna umthwakazi uyafuna okwamanje njengoba ngakabo umthwakazi wethu asibe sivotele noChamisa as a president iZANU PF nomnangakawephume labantu bethu laba basechikurubhu laba basebanjwe iZANU PF echikurubhu maybe sebengaphuma ngenxa iZANU PF siphuma empusweni labantu laba ababotshwa abantu abe-MRP bonke sebengabathola ukuphumula iZANU PF ngaphuma empusweni okwamanje kasibeni sifa kuChamisa as a president isisicelo sami lezo ngingazi ukuthi lizabasamkela njani abantu bemthwakazi kodwa isifiso sami ngiyayithanda i-MRP nge-100% kodwa kwamanje njengoba umpresident wethu umqondisi angene ku-presidential asivoteleni upresident Chamisa singathi njengoba president umqondisi angele upresident sesigoqa izandla hayi ngomna ku
kube njalo abantu bakithi asivotele ngibani uChamisi president sibone ukuthi kahle kahle yena umfana lo uzasenza njani singabantu abadala bathi singapha sayimethi ifake imbono uzwa abantu lawo beyizwe
Studio 7 linjani abasakazi bonke abasakazivela indaba ze Studio 7 ezinkotho sisizwa indaba ezinhle mina ngingudaniel nxumalo ngiphuma esigabeni selupano ngisithi bakithi asiguquleni ukutshintsha umbuso siguquleni ukutshintsha umbuso sikhupheni iZANU-PF iZANU-PF isisilimazile athesi ngikhuluma ngisekuvi district uward 9 esijawugwe ngisithi linjani lonke zihlobo bakithi elisemazweni siyalicela siyalincenga buyanini lonke lizongezelela inani bengabibe lokhe likhala lisithi izinto azilungi lina lihlezi kuphela lichovela abantu abakulona leli lizwe lokhu ukuthi khona njani thina sifuna ukuthi sifake umbuso omuthi okhululekileyo sinje singamayouth akulalutho esilubonayo luhambayo siyacela bakithi please come to vote abantu ababuye bezongezelela inani siyabonga funde irekhodi leyami le siyabonga
evening Studio 7 ya ngilitsho abantu bakomoyo labo moyo mqondisi moyo SK moyo jonathani moyo banibani kanti indawo abantu bakomoyo laba bekhanya bele ekuthengisa kiwo kayindawo bengathi abaqedakali ukuthi vele bafunayo political ngezigayezi bakomoyo laba you leading us nowhere alikelekele kokungena abanye abantu lina nxa lifuna lingabe zanu joinani zanu leyo ngingabathengi sithengisani liyakuzanu le kona kanti wena mqondisi we-MRP the way you are talking all the time indawo ongabotshwa which shows ukuthi ulama-connection kuzanu kanti indaba wena bengazake bakubophe valele njengabo sikhala uyabotshwa abantwana babanye abantu kathesi abantu babotshwa labo emrp 9 wena uphandle njani all those questions are raised and don't dare enter kuma-elections ngoba elona support uyazihlalele nje fana muzidlele umbumbulo ekhaya bona akutshiyane le nto yonke ngoba vele abantu angakutshela abantu kwalesi ngalisentury wena ukuthi ngiyaquma uquma ingqamu yakhona uqunywa ingqamu kala kuyalizwe liyaqunywala wena you have no support abantu bemathebeleni they hate you kwedlula amashona so hlala phansi umanami uphumule
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika usethule imbiko emayelana lamazwe omhlaba angawapha usizo lwemali. Lawo mazwe kufuze atholakale esebenzisa imali ezikhokhelwa nguZulu wesizwe lapho zihlawula izintela ezijiyeneyo ama-taxes njalo etshengisa uZulu ofuna ukwazi ukuthi zisetshenziswa njani lezo mali. Uhulumende welemelika uthi kufanele kube lokuncintisana okungela nkohlakalo nxa amankampani azimeleyo edinga umsebenzi kuhulumende kwezokwemba lokunye okunjalo lokhu akumelanga kwenziwe ngensitha. Kodwa kumele kwenziwe esigcekeni okutshengisela ukuthi akulamfihlo. Ilizwe leZimbabwe litholakale lingelinye lamazwe phakathi kwenani elingamashumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69 angenelisanga ukubamba leso silinganiso. Kodwa libe ngelinye lamazwe angamashumi amabili lasikhombisa 27 kuwona lo atholakale esetshengisela ubungcono obuthize ekubambeni ezomnotho welizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomnumzana Joseph Chuma wesiphathamandla sebandla lezanu PF njalo eyingcwethi kwezomnotho ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
uhulumende omusha uyenza imizamo yonke ukubana ilizwe lethu libe lobudlelwano namazwe wonke awumhlaba lo ujikelele. Uqalisile ukuvula izinto, sibonile ukuqala ngokhetho luka 2018 lapho kuvule khona ukuthi amaobserva wonke abafuna ukubuya babuye. Uqalile ukubana aphumele egcekeni ngezinto eziningi ezimbalwa. Konke lokhu kukhombisa ukuvuleka nokufuna ukubana kubonakale ukubana izinto zonke zenziwa ngendlela eqondileyo njalo ngendlela ebalulekileyo.
Umbiko lo ubona uyinto enhle yini uMnumzana Juma?
Kuhle nxa uhulumende we-America esekubona khonoku njalo ebona ukubana silungisa sisiya khona ngale. Sizayala silokhu silungisa, sizayala silokhu sifuna ukubana sidlelane nabantu bonke njengoba nje sazibona umongameli welizwe uvamile ukukhulumana let's re-engage and also let's engage ukwenzela ukubana zikwanise ukuhlala labantu bonke uglobal village le esiphila kiyo. So iripoti yabo leyo nxa bevuma ukubana kule mzamo eyenzakalayo kuhle konoko bangavula amehlo abo kungenanzondo phakathi bazabona ukubana for sure uhulumende uzama ngamandla wonke ukubana alungisise izinto ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamazwe wonke kuhlanganisa la i-America.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engcwethi kwezenotho. UGainer uphinde waxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamafitshane ele Melika lithi lona liyananzelela ukuthi amazwe agoqela eleZimbabwe baphatha njani ezomnotho njalo ezokwembiwa nxa kunikwa abantu ukuthi bazisebenze zenziwa ngendlela yini. Base bethatha ke lolo lwazi baluhlanganise bacubungule kuvele ukuthi bafake esikalini sokuthi ngobani abakwenza kuso. So ngamafitshane bona bathi ngiza kufaka njengomzekeliso ukuthi bathi kule klasi yabantwana abathize amaklasi mhlawumbe amabili amathathu alabantwana besikolo bathi kule klasi elengcishi ezibonisela ukwazi ulwazi lomcepheshi bokwenza lezi ndaba ezigoqela umnotho icorruption inkohlakalo. Iklasi yakuqala eyabantu eyamazwe awenze kahle iZimbabwe vele ayikho lapho ngoba yona ilezikiwi ilezigebenge ezitontshayo.
IZimbabwe itholakala kuyiphi ke iklasi ngoba umbiko lo uthi izinto sezisiba ngcono.
IZimbabwe itholakala kuklasi yokugcina ezehluleki ngenkohlakalo. Bathi bona kule klasi yokugcina engaboni lutho ehlulekayo iZimbabwe ikhanya i-student mbe isifundi esingconywana mhlawumbe ngithi eklasini eyabantu abayiziphofu iZimbabwe itholakele ingomunye walabo abalalihlwe elilodwa.
Livumelana lakho yini lokhu okukhitshwa embikweni wonayo?
Thina siyavumelana lakho ngoba siyakubona njengamaZimbabwe ukuthi nxa kunikwa ama-contract eyokwemba ezomnotho kunikwa amaChina, amaChina akhona azala abantwana babantu abakuhulumende kumbe bona laba bakuhulumende. So sivumelana lakho kakhulu. Okusimangazayo kakhulu yikho kodwa nje ukuthi bathi sokubuya kube ngcono. Njalo onye okusimangazayo ukuthi i-America iyakutsho lokhu ukuthi iyabiza ncedisa nge-aid emazweni afana agoqelwa eZimbabwe. Kodwa abeZimbabwe balokhu bephethele ukuthi baphethwe ngama-sanctions elizweni le-America.
Lingathi kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana loncedo lolu oluphiwa ilizwe le-Melika?
Njengezabo sicela ke ukuthi mhlawumbe iAmerica sokufike isikhathi sokuthi isebenzise i-aid leyo eyinika iZimbabwe lama-agencies aweZimbabwe ukuthi ibalance lento yama-sanctions ukuthi ithathele i-leverage leyo eyinika iZanu-PF ukuthi ihlale ikhala ngama-sanctions beyisebenzise nxa benika uncedo ezweni leZimbabwe ukwenzela ukuthi iZanu-PF ingahlali ikhala ngokuthi kulama-sanctions incitha abantu i-space sokuthi kube lokuhlala kuhle kube le democracy elizweni.
Lo ke ngumsongelwa Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Inhlanzi seziphelile emfuleni uZambezi yosokuthiya inkulungwane zezakhamizi zingasela ukungaziphilisa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kufanele ubukhosi bakwaMthwakazi buvuselelwe. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChrist Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.